isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Alingali tshona njani izulu kandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni leBeitbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le, ngoba kusidanisayo ukuthi imetha leyi isecourt njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugurahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla leMDC? Thiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCastle Laker Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni leBeitbridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Namhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele omela iBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iParliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iParliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala, ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyaneliseke kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehluleke isileyo yikuyini. Kathesi ke kuyini esikufundileyo ukwehluleka kwethu lokho esikwenzileyo ku-2014 kusiyafika ku-2018. So ke yikho okade kusenziwa. Ayisiwo malunga edale lePhalamende wonke abuyileyo.
Umhlangano onje oyakwenziwe uyakwenzelwe kobulawayo yini, kumbe ngokwakuqala ukuthi wenzelwe kobulawayo?
Angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngaphi imihlangano enje. Kodwa nje engakunazelelayo ngalo speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi nemihlangano yePhalamende etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Ngikhuluma njalo nje lo mhlangano we-strategic planning ekade silawo yokuqalisa namhlanje kodwa iParliament ephose izabisebenzela kokulawayo ukuze kuyefika umhla ka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North etalele eParliamente engowebandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Amapolisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owebandla leMthwakazi Republic Party owabotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imeta le isecourt njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi singedisa kanjani ngoba singakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa beseselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMokhande former president of South Africa independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba bangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission day izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Seke ngaso se-Rainbow Ten kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakala eHarare bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo ikakhulu indaba yombhuqazo indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMotlanthe ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezoke zingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebanika ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi why kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadodwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazo ehamba lodadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha owayele 21 years by that time. Bathestify ke lubaba lodadewabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mna ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa sidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi why basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophele ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Untombazana osakhulayo uvimba ishe muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba seBulawayo South edale lephalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi oyebandla leZanu PF. Umswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le-MTC kumbe eleZanu PF? Sibe lengxoxo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendawo yalaleyo khetho, kodwa mina ngizasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami ne-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhaji, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usunesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluku ukujoyina amatente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungena badge, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba nesikhathi esihle esene esi-right sokuthi sebe sikhethi ukuthi isikhathi engizatsho kumbe ngikhomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa. Ubona njani, kuyini kahle kahle kade uzakukhangelana lapho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulamalayini amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni kathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu isiya phambili. Angisho ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintwe ngale indlela, ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo-ke ngunkosazana Vimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Akubizwa ozwayo ngale nyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazana ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Ese sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise. Ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Bayakwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize kukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho esitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi katakula hulumende na ongabhoda lezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka kadane bakhale ngayo, kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaphalamende abe-proportional leyana. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle, sizame ukuthi siyilungisise, ngoba omama bayizwisisa bababone omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona le-parliamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama, bayefaka ama-motion ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunjenjani sesisiyalima? Omama bekhaya abanazinto zokulima, bayakhala ukuthi ama-tractor wona la aphiwa abantu ama-1-1. Nxa kubuya i-tractor ibe incedisa omama abayekela ukutshaya ugajompa, balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo lezo asithe ezembuzi, omama bahlutshwa yikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingela abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubogwanda, kubostezi, kubostenmore, abantu bayaquma kubodambashoko lapho mama bayaquma ngezinyawo. Bezetshona emalayinini khonapho egwanda, babuye baswele, babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile. Baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubomama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khonaphana iyahambeka yini kumbe kungaba le ngozi abangahlangana la?
Ayihambeki. Asithi njenganxa uquma usuka kubomatshetsheni, kubodambashoko. Siyawezwa abantu abahlukunyezwayo, i-violence, ama-rape. Siyake sizwe abantu babulalana esitsheketsheni kubovova khonapho. Abanye bebesiya khona esitsheketsheni sakhona soneso. Sebe sesabuka esitsheketsheni kuyabulawana. I-violence inengi, omama basebuvumeni.
Kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo?
sikhangela zona i 16 days of activism ukukhona kade ukuthi siyaenza ama meetings labantu bema church ama church leaders labo mama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse enene siyaenza futhi ama conscientization kuhlangene omama obaba ama traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi mhla ka 5 siza kuba ne march sesindawonye ama groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza in march sibe sesenza ama debates ngamalungelo abomama sikhangelele i gender based violence mhla ka 5 siyabe sisestezi mhla ka 7 siyabe sise 10 more kuyabe kuhlanganwe at 403
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Ngiwane umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana abahlala emaphandleni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile mhlanga. Iqembu leDynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu leNicruit ngeleHerentals nge2-0. INicruit eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile 40. Kuthi emdlalweni we-chicken in ibe chiki lobhanqa 1-1 leDynamos komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona ingqobe iChapungu nge2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo khulekani bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma uvanolila ayipheke kutsha. Ngiyayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutha esebenzisa umculo walezinsuku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Hayi, nami ngiyabonga bhuti ukuthi lami ngibe ingxenye yohlelo. Ngiyabonga bhuti.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osanda yethula, sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani ukuthi uze uyilobe?
Yebo, ngiyabonga ithuba lona lokuthi lami ngike ngi-explain ingoma. Ingoma le ihlokozayo ngubanolini. Kusanya kutakhi ukuthi i-remix ngoba sakhumbula ukuthi i-original yakhona yayenziwa inkunzi enkulu umoya Solomon Sikhuza. So okwenze ngathi ngayi-remixa khona ngifuna nje ukuthi yindlela yoku-appreciate ama-legends akithi ukuthi imisebenzi yawo ibilokhezele nje ihlale khona ingagcini sengani sinyamalala kona bangabantu abakhulu kangaka abakhonsisa njalo aba-influencer abantu abaningi so ukuremix ingoma zifana layona leyo kwanolile kuyabe kuyikwenzela khona okwenza ukuthi ibe ngani nje lokuyithatha kwesikhathi lesi kodwa ingalahli kakhulu ukubanolila kona yona leyani yayiyibi ngoba ungayilaleli ingoma nale ngendlela engiyenze ngayo ukuthi ile touch ye-house kitchens music yesikhathi kodwa amagadari kule ndawo lapha abakhona i-style zona lesiyala vele i-original style so ibi experiment enjani give engiyenze ukuthi ngikhathi isungura iruma ngihlangana ne house ngathi give me sound ngizanga bengara ngoku
ngokumela maboko bathwa ngingini semwana
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana layo nale
ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi khanya abantu abaningi bayithokozelela yona le ubanoli so khona oko kuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legends akithi ngapha abantu abanjengabo udala umadayivana abantu abanjengabo ndukusimalati abantu abanjengabo dalwa alphetinati so amaplasi vele yiwona lawo okuthi sekuzavala ezinye futhi ezamalegends enzatremis
kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album
ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-album okuyikho i-main reason why ngingakhiphanga kwi-album ukuthi ama-send imali yakhona yokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasengalyangikhama ngoba ntuyabona isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongakukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zisikhama ngoba ntabantu njengakathesi sisakhangele futhi ukuthi senze ividiyo engomana leso ngimali futhi nalana efunakalayo so yikho nje awuthi ngikhiphe isikhenge ngoba isikhindlethu esilula ukuyibhusha ukwethi abantu
hhayi sikufisela inhlanhla isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke bomsakazo njalo bakhuthaza ukuthi abamdingo banolisa bamthole bamkholise
hhayi ngiyathemba abazamkholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida
ye hhayi siyabonga kakhulu
hhayi silathi sibongele lo-ke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman ebesixoxalayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba zana chona na ila chondi kumbuza kanyi ingoma emnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazi ke ingoma iyakudala kodwa isiphekwe katsha ingoma ka Solomon Skhuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. amapolisa aya emzini ka Terence Mkhwananzi wabotshelwa ukuqamba umongameli Mnangagwa ngokuphatheka ebulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa ibhuku rawundi na silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.